soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 zibandlela 2022 ngu Patrick Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesisabuva le mkhuhlane edorobheni lapho kuyasolisa sikhonapha siyacela ukuthi sikhansilisifonele ukuthi bengayenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawa yizoleza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi bezivi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-idea yakhona imele uyastrugle ngilungela ukudinga manje ungadizela i-idea show i-right yakho wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time to yathiwa umshini ufile so akuncedi uyavukela futhi komsithele uzothiwa kuthatha inamba
abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha kuwoza Friday Livie silejaha elisakhulayo uWillard Jimvandanyo ocula umdumo wakulezi nsuku ubizwa ngokuthi amapiano zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngoMvimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezidlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulo mkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa kungesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratizo Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesisabuva le mkhuhlane edorobheni lapho kuyasolisa sikhonapha siyacela ukuthi sikhansilisifonele ukuthi bengayenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
Sasibona kule ngcekezelo yezandla bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le-outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eluzeze le-chabalala we-diarrhea konke lokho uhambela uhambelana lokungahlanzeki kwedolobha lapha lapha okwamanje izibi ebesizibona siloku zokutheleka isikhathi iyakhulu ngesikhathi sekhisimusi ikhefulini liba nezibi eziningi esibuyayo esilindele ukuthi isethi khaso usomadolobha bethatha amanyathelo masinyane ekhuphe ingcekeza leli basinene singakayibikeli i-outbreak yomkhuhlane
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika ithipa lokokuphothola izibi. Siphothola izibi lezi imkoto yonke edorobheni. Okutho ukuthi kanti kusiyafika umvulo imkoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi engaphongi ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye.
iCouncil yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiso esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Inkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bangabingelelwe lapha shu. Umuntu adubeke ngezalelwe eZimbabwe. Just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile. Uzothiwa umtshini ufile. I-date yakho seyidlulile. Sekumele ubhukhe kutsha. EZimbabwe khona. Hayi, kubuhlungu lokhu abantwana abanye khathi esibafeyila. Uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona uyastruggla kumbe umele udize. Manje ungadizele i-ID shu i-right yakho. Bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time thola thiwa umtshini ufile. So akuncedi, yavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizuku liyana ingozi ziningi kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuyalayinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi. Le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesi sikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaipula lokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka ole A-level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umlilo wabantu abawulimile kwizinsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emaxhaphozeni ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini usithi council ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamunicipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZW 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
cultivation. Osubhode kule njini ejabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umanisipala uJesus abephula imithetho yokulima lapho abangamelanga balime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingeze sasivalisa lapha. Ngakho uCity Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna indijana leyo khona phana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamushi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident esikhulumele ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo luncane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umanisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana nalobhubhane ku-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi leZimbabwe liphakane lokujeziswa yihlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa 43. Kubika wayelisocha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emaklasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga wethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg weleSouth Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kweleSouth Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebicwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu esishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet, ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphathela uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhanselini kusetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakani ngemva kwamahola angatsho lutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwelaSouth Africa umnumzana Khanisha Sinkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imbiko yamakomishini ibonwe nguZulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi izimabhelayo sisebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizana seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi laye uchayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kuwoza Friday, lizilisi lejaha elisakhulayo uHilary Shingwandlanyane ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Kuli viki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWilliam Chumandanyoni yena bamazi ukuthi ngujins.
Mina ngazalelwa eGate Bridge, angikhulelanga khona. My parents moved saqala ukuhlala eWest Nixon. I did my primary level eWest and then I moved sayahlala eColumbon, so I did my ordinary level. Suka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, sorry, X Studios.
Music
yam yonke ngiyenzela e studios lama producers angu 2 uGega Beat lo Hitkid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm an afro pop artist but I ventured into producing some type of vibe a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer Hitkid. I have several projects and there is this song that he released Okchwa Ngukwali.
Na yena ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wamapiano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithandukazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo weza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic ibengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana beNigeria laba oJoboy. Music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yasegoli amapiano lawa for age group yethu isound echazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
ungahambi ke James, tshela abalaleli ukuthi wena utholakala ngapi, umculo wako bengawuthola ngapi, kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi?
Mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William James. Ngile background yokuba ngufotografa, so ngiyadibana lento eziningi zama-photos. Ku-YouTube ngikhona, i-account engiyisebenzisayo is called Madder Than Boys. Ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi, and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William James.
Bese uhlelo hoza hoza Friday silejake lisakhulayo elicathulayo lokuthi uzathunqa khona le kobulawa ke uChimzi ebesilaye igamela nguyenza uThixo sibanda zihlangene njalo kwelizayo lisayo. Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at. Right now. Right now. Right now. I'm living a life without room. Yeah. Living the vibe that I choose. Me and my team will never lose. Oh, my mind. Yeah. Oh, my mind. Yeah. Tell me, I'm dying now, but I'm no driver. I'm not going to die when you play tomorrow night.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezibini futhi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhangelele kuphala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuwoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo uWilliard Jimbwanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siliqhuba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPracides Jeremiah Nsithi libe le mpelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.